Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Siyalamukela kweza kusihlwa mthokazomuhle kuStudio 7 ngesonto mhlaka 9 kuNhlolanja 2025. Igama nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, izilimo sezisitsha endaweni zelizwe ezinengi, kanti le mihogo ilayo idla ubhedu. Kambe uZulu weZimbabwe uzavuma na ukuthi kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze kuqheliswe umbuso kaMnangagwa? Silazo ezamasiko, ezemidlalo kanye lezabatsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abalimi endaweni ezitshiyeneyo zelizwe bakhala ngokuthi izilimo sezisitsha ngoba sokulesikhathi izulu lingani. Abanye bakhala njalo ngemihogoyi abathi isiqede amabele. Ingcweti kwezokulima zithi abalimi kumele bakhulumisane labalimisi babo njalo bathenge imithi efaneleyo ukuze balwisane lalobu budli. Sixoxe loMnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso esebenza loZulu emaphandleni eLupane, iRural Communities Empowerment Trust.
Nxa izulu lingabuya masinyane, kungathembisa sibili ukuthi izivuno zingaba zinhle, abalimi bangavuna, inala ingatshaywa. Kodwa nxa lingasananga, kuyona le iviki esiyingenayo, hayi kuyabe sokuqala ukuthi sibe le ntandabuzo. Kuyabe ngasathembisi lutho, kuyabe sokumele ukuthi sinakane ngendlala esingazibona sesikiyo njalo. Ukuthembisa lo kungathembisi kuza phawulwa ukuthi izulu liyana kumbe kalini. Nxa lingasananga, hayi sesibuyele kundlala yanyakenye, kodwa lingana ngibona lonyaka kungaba ngconywana.
Imihogoyi ke injani khona ngapho?
Ye, kuba leziqintana kumbe inthi ziqinti lapho abalimi abakhala khona ngayo imihogoyi ukuthi isiqede amabele, siqede izilimo zabo. Kodwa kwezindawo hayi abakahlangani kalolo hlupho. Siyathemba ukuthi lapho abahlangana khona lo hlupho lwemihogoyi, abalimisi bayaphanga ukuthi bayencedisa abalimi ekuqedeni lolo hlupho. Siyakwethemba lokho, kodwa hayi ayisikuthi khona indawana zonke, kuba leziqinti lapho esigila khona imikhuba.
UMnumzana Vumani Ndlovu ngowenhlanganiso esebenza loZulu emaphandleni eLupane, iRural Communities Empowerment Trust. Luqhubeka lusemilonyeni yabanengi udaba lokulwisana kwabasekeli bebandla leZANU-PF abafuna umongameli Emmerson Mnangagwa eqhelise umbuso wakhe kungafika umnyaka ka-2028, lalabo abathi kumele adedele umsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga. UMnangagwa useke watsho waphinda ukuthi akalaso isifiso sokwenza lokhu, kepha abanye bathi ungumkhohlisi. Ukuze imizamo yabasekeli bakaMnangagwa iphumelele, kumele kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe, kubuye kuyiwe njalo kureferendum, kubuzwe umphakathi ukuthi uyakuvumela lokhu na. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Into esingayitsho yikuthi umthetho uyavuma ukuthi iconstitution iguqulwe lapho abantu befuna ukuthi iguqulwe. Umbuzo omkhulu yikuthi lapho iguqulwa kuyabe kuguqulelwa ukuthi kuzasebenzela abantu beZimbabwe, kuzasebenzela abantu bonke yini, kuyancedisa yini lizwe. Kulapho kulempikiswane khona, kulalabo abathi ukuyiguqula iconstitution ukuze umongameli aqhubeke esesihlalweni yikho okudingakalayo, abanye njalo bephikisana lalokho. Ngicabanga ukuthi kuzaqhubeka impikiswano yakhona, ayisozibe lula ukuthi phele namhlanje kumbe kusasa, isezaqhubeka okwamaviki, okwezinyanga, mhlawumbe okweminyaka, lokho kuqhubeka kusiya phambili. Ngokuba labo abafuna ahlale bayamfuna ahlale, abangafuna ahlale balabo bayala njalo. Ngakho-ke kuyinto esizayibona iqhubeka, inhlanganiso ezinye zime ngapha, ezinye zime ngapha, abanye abantu beme ngapha, abanye beme ngapha.
Ubona abantu beZimbabwe bebambene yini okokuthi benganqaba ukuguqulwa kwesisekelo sombuso kungayiwa kureferendum?
Akucacanga ukuthi kuzahamba njani ngalesi sikhathi, ngokuba abantu behlukene phakathi. Kulalabo abathi kahlale, kulalabo abathi angahlali. Ngakho kuzaya ngokuthi oqoqeka ngcono kulabanye ngubani. Uma laba abaphikisayo bezabe beqoqeka ngcono, iyabe ingasoze iphumelele ireferendum, kuyabe kungasoze kuphumelele nxa kusiya kuyo ireferendum. Nxa labo anjalo abathi kahlale beqoqe kahle, mhlawumbe basengaphumelela njalo. Ngakho-ke kusesemasinyane kakhulu ukuthi umuntu angatsho ukuthi amanzi agelezela ngathi. Kusesemanje, kuselempikiswano, kuselokudonselana, kuselokudonselana lakulo iqembu elibusayo leZANU-PF, kanti-ke kulokudonselana phakathi kwabantu beZimbabwe. Ngakho-ke akukacaci ukuthi kuya ngapha kumbe kuya ngapha, lokuthi kusasa kuyabe kuzahamba njani, kuza kwehlula kumbe kuzaphumelela.
Umnumzana efidlela Ncube, yingcwethi kwezombusazwe.
Zimbabwe!
Singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Siyalambukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje sixoxa nonkosazana Zibusiso Ndlovu ongunobhala wenhlanganiso yabatsha eChefunye Social Association ngenhlelo abaziqhubayo ukuthuthukisa impilo yabatsha ingakhulu emaphandleni. Uchazisa ngohlelo lweworkshop ezakwenziwa okweviki yonke ekhangelelwe ukuphathisa abatsha ngolwazi lokulungisa amafilimu phakathi kokunye okuchiyechiyeneyo okhangelelwe ukuthi kuzafundiswa abatsha.
SiChefunye Social Association sizaba lomdlalo kumbe ngithi iworkshop eChefunye Primary ozakwenzeka kusukela mhla ka 7 April 2025 kuze kube zinsuku eziyisikhombisa. Lapho iChefunye Social Association izabe inika isupport kubantwana, kubantu abalama talent kuma skills achiyeneyo. Okunye sizaba sigcizelela kakhulu ngokubaluleka kokuregista le National Arts Council of Zimbabwe.
I-workshop leli khayelele ukuthi ibe iminjani, yiziphi ezinye izinto ezizafundwa ngabantu kunsuku eziyisikhombisa lezi, njalo abantu elibakhangelele ukuthi babe khona ngabantu abavela ngaphi, njalo likhayelele ukuthi baza kuba bengabantu abanjani abangenelisa ukuthi baphathiseke ku-workshop enje.
Kuzaba lama-talent amaningi achiyeneyo azaba eyenziwa kuleyo workshop. Kuzaba le-training yoku-actor ezayenzeka kunsuku ezintathu zakuqala ze-workshop. Abazakhethwa ukuthi baphatheke ku-film yethu yakuqala bazaqhubeka sebephatheka ku-film yethu ngensuku ezine zokugcina. Sikhangelele wonke umuntu olesifiso njalo engumhlali waseZimbabwe, kodwa sikhangelele ikakhulu labo abayenelisa ukukhuluma ulimi lesiNgebele.
Abazangena i-workshop le baza kuba besenelisa ukuthi batholeni ngemva kokuphela kwayo?
Labo abazathola ithuba lokuactha bazayenelisa ukuthi labo bazakale, njalo bethole ilethuba lokutshengisa amathalente abo. njenge chief nge social association sikhangelele ukuncedisa abasakhulayo ukuthi betshengise amatalents abo lokuxhasa ukwehlisa ukusetshenziswa kwezidakamizwa lodlame. Njenge chief nge social association senelisile ukwenza i-talent show ebekhona mhla ka 28 December lapho ebesilabahlabeleli abehlukeneyo abavela kuma provinces ayehlukeneyo aweZimbabwe.
Apa kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa lonkosazana Zibusiso Ndlovu owenhlanganiso ye chief nge social association ngenhlelo abaziqhubayo eziphathisa abatsha ikakhulu emaphandleni. Ube xoxa ngodaba lwe-workshop eviki yonke ekhangelelwe ukuthi izaqhutshwa echefunye primary school koBulawayo lapho abakhangelelwe ukuthi bazaphathisa abatsha ngolwazi lokulungiswa kwamafilimu lokunye kuyi-workshop ezaqhutshwa okweviki yonke. Asihlanganeni nesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Oliver Lelisayo, Mutabo Kancube.
Sibonge uTabo Kancube ngohlelo lwabatsha. Siye kwezamasiko.
Sigcina amasiko wethu. Owenze usenziwe manje. Sigcina amasiko wethu.
Salamukela kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lilami uMthembu Zithembayo uKips Dube. Namhla ke ngilomnumzana Mbuso Ngwenya. Ingcwethi kwezamasiko esintu. Sikhuluma ngembiza kababa. Zingwenya sakwamukela uhlelo.
Sibingelele kubalaleli, sibingelele kubasakazi.
Iya, kusitheleke Ngwenya. Imbiza kababa kuyi.
Akudule nabalaleli, singathi thina abadala babe nendlela zabo sokuqinisa umuzi. Enye yazo okuyiyo le eyimbiza kababa. Ini imbiza kababa? Imbiza kababa kuyindlela yokuziqinisa phela ukuthi naye ubaba akwazi ukuthi engubaba ekwazi ukuthi aqine nasendlini laphana mangabe sekufika isikhathi sokuthi-ke unabomama laphana ezindlini ngoba futhi uzokhumbula ukuthi iningi labo babeba namakhosikazi amaningi. Uma ngale uthole ukuthi nxa namakhosikazi amahlanu uthole ukuthi kuba nabantwana abazalwa engathi bangamaphahla kodwa omunye bezalwa kwenye indlu omunye ezalwa kwenye indlu uthole ukuthi bazalwa ngokulandelana kwezinsuku ngesikhathi esisodwa. Uzibuza ukuthi awubaba bakawathathana amandla ngayo kodwa-ke babelezindiza zabo okungukuthi kwakukuningi futhi kuyindlela ezihlukeneyo ngoba babeyazi
ye khonapho-ke Ngwenya okwemithi iyangikhona babeyithathana
babeyazi ngempela itholakala kakhulu egangeni ngoba babesazi ukuthi impande ethile ungayithathiswa-ke emanzini kulokuyiphuza iza kweziqine ungubaba. Kube nezimputshana futhi nazo ezinye zazingayo zibe yimputshana othola ukuthi xa kudliwa konaphana ebatsheli omama ukuthi hhayi xa ngiqinela neza kube lesobho uzothi kulowo mdluzi lowo ubone sekuphuzela ilokuzana imputshana leyana. Lokho kukodwa sibuhloko ukuqinisa imbiza kababa. Qina le qolo leli azizona mpela engumqhemane.
Kuzasetshenziswa yini? Kukhona kumbe sowahle kwaphela ngenxa yokuguquka kwezinto?
Kukhona babudube nje. Into engiyibonayo ukuthi okuphazamisa obaba namhlanje mhlawumbe kunye yikukutsha lokho esesikudla kulezi nsuku othola ukuthi loba uzayisebenzisa imbiza kababa kodwa ukudla okudliwa ngabantu manje kuyababulala imithambo yegazi le othola ukuthi abasenawo amandla akhe awafani nalo abantu abadala esakhona sibabona.
Ye, kodwa-ke nxa sikhangela ubona ngazani kuvele kungavuselelwa njani khonokho sikhuluma ngakho?
Kungavuselela isibili ngoba lezi zinto esikhuluma ngazo zisekhona egameni, zisekhona ehlathini okungukuthi nje kudinga ulwazi ukuthi umuntu azi ukuthi ungathatha lokuhlanganisela lokhu wenze kanje awuyavuka ukubuza babaqhinga.
Ye, umuntu usuka ngaphi kubani? Njengoba abanye bayasibuza abantu lapha bathi nxa umuntu esekudinga khonokho aye ngani?
Ngicabanga ukuthi omunye nomunye lapha ahlala khona esigabeni kuba nabantu nje uthola ukuthi ngaba umuntu omdala umuntu omncane kodwa esikhathini esiningi kuba yibo nabantu abaisalelane abantu abadala bakhona xa ungasondela nje kuye nje engubaba laphana ubuze ngoba abanye baba lenhlanhla nje uthola ukuthi ukhulela nje lapho okunomuntu omdala njengokhulu wakhe asondele kuye nje uzomtshela ukuthi hayi bana wami xa ufuna loku kube nje thatha lokuhlanganisela lokho kodwa-ke ma ingekho umuntu onjalo sondela komunye umuntu omdala lawe umbona uzojwayeze yena uzoyivulisa isiyakakutshela ukuthi hayi fana uma ufuna ukuqine kanje yenza kanje kanje nazo nabo laba abelaphi bendabuko bayazazi lezi zinto xa futhi wasondela kibo bayezakutshela ukuthi hayi uma ufuna ukuthi uqine iqolo usondela lapho uthathele kuma uqeda lapho uziqiniseke ngemphutshane ezinje okanye ngempande nje.
Yes, siyabonga kakhulu. Ngamaphitshane ngikhuluma ngokuqakatheka kwesintu esinje. Ngamaphitshane sibili kakhulu.
Kuqakatheke kakhulu ngoba uyibona imizi ichitheka kanjena, okunye kusuke kuthinte khona lokuvela emakamelweni lakho. Ma ungabuza ngempela abantu abaningi, uthole ukuthi uyazama ukulalela ukuthi sizathobani esenza umuzi wachitheka, uthole ukuthi awusizwe esibambekayo. Usubona ukuthi xa ukujula ngokubuza ukuthi inkinga ibe khona phayana ekamelweni lakho, kubaluleke kakhulu ukuthi abantu sivuke sizithathe sibuyele esintwini sethu. Ngokubuyela esintwini sethu sisebenzisa amakhambi esintu, lokho kuzokwenza ukuthi sibuyele esiqineni loku abantu basendlulo ababeyi.
Hayi, siyabonga kakhulu Ngwenya, ungadinga kusasa ba.
Siyabonga kakhulu nathi sibona ukubalaleli.
Hayi, ye siyambonga ubaba uMbuso Ngwenya, incwadi kwezamasiko esintu besiqoka laye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke. Beli lami uMthembu Sithembayo uGibbs Dube. Ngiyabonga.
Sigcina amasiko kwethu. Owangosenziwe manje. Sigcina amasiko kwethu.
Sibonge uGibbs Dube nezamasiko. Kuhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda.
Ngizokhuluma namhlanje ngodaba olulandela lolade sikhulume ngalo iviki edlulileyo, udaba lomthandazo. Umthandazo isikhathi esiningi uJesu uyawubeka ndawonye lokuzila kokudla. Siyananzelela ukuthi yena uJesu engalingwa nguSathane, izwi lenkosi lithi wayezile ukudla okwamalanga angamathumi lamane, ngakho wayehlezi isikhathi leso engadlanga lutho, ezile ukudla kodwa esemthandazweni. Ngakho singabala lapha kuMateyu chapter ka 6 verse ka 16 ithi yena uJesu uthi nxa lizila ukudla linganyuka imali njengabazenzisi, ngoba bona bacomba ubuso babo ukuba babonakale ebantwini ukuthi bazilile. Iqinisile ngithi kini, sebewamukele umvuzo wabo. Kodwa wena nxa uzila ukudla, gcoba ikhanda lakho ugeze ubuso bakho, ukuze ungabonakali ebantwini ukuba uzilile, kodwa kuyihlo osekusithekeni. Lo yihlo obona ekusithekeni nguye-ke oza kuvukuza. Ngakho-ke mfuna sinanzelele lapho ukuthi okokuqala uJesu uthi yena nxa lizila ukudla. Kazangathi yena kwesinye isikhathi nxa lingazila ukudla, kumbe nxa kungafika ezinye izikhathi. Kodwa kukhanya ukhuluma ukuthi kuyinto okumele ukuba nxa ungumlandeli wakhe kube ngenye into ozabe uyenza ngezikhathi lapho uthandaza, ngezikhathi ozabe uzibekile. Siyakunanzelela ukuba lokhu kuba yikuhleleka lohlelo oluba khona emuntwini olandela uKristu. Kutsho ukuthi indlela uKristu asikhulisa ngayo ekumazini njalo lasekukhulumeni loNkulunkulu kuyabe kuyikhonokho kokuthi sithole isikhathi zomthandazo nokuzila ukudla. Ukuzila ukudla akutshintshi uNkulunkulu, akutshintshi amandla kaNkulunkulu, akutshintshi indlela uNkulunkulu akukhangela ngayo, kodwa kutshintsha wena. Kutshintsha wena indlela umoya wakho kwansi ukuzwa ngayo kuNkulunkulu. Kutshintsha wena ukuthi ingqondo yakho, umzimba wakho uwubandezele, kungabi ngumzimba kumbe inyama ekubusayo, kodwa kube ngumoya kaNkulunkulu oyabusubusa umzimba ngendlela vele uNkulunkulu ekuqalise naye edale ngayo umuntu. Antsho siyakwazi ukuthi udubo lwabakhona yikuba u-Adam lo-Eve bavumela inyama yabo yababusa. Ngakho indlela esinqoba ngayo inyama lenkani inqanuko zomzimba ikuzila ukudla. Ngakho ke nanzelela ukuthi ukuzila ukudla kuqhakathekile empilweni yomuntu ongumKristu. Abantu abaningi abangamaKristu isiKristu sabo asiqedakali, asiyindawo abakhulu esiKristwini sabo ngoba bayehluleka ukuzila ukudla ukwenzela ukuthi banqobe inkanuko zomzimba wabo. Umuntu ongumKristu udonswa ngamakhala zinkanuko zakhe, udonswa ngamakhala inyama, yiyo emenza agijimenze izinto ezehlukeneyo ngenxa yokuthi kazili ukudla, kazinika isikhathi sokuzila lokuthandaza. Siyananzelela njalo ukuthi khathesi odokotela nalabo abakhangela impilakahle zabantu bakhuluma ukuthi khona vele ukuzila ukudla kuyayenza ukuthi imikhuhlane eminingi ebeyisiyabe isiphakathi kwemizimba yethu ife. Umzimba uyabe uzelapha ngaleso sikhathi. Ngakho siyabona ukuthi ayisonto nje ukukhulisa emoyeni, kodwa yinto njalo engakwenza ukuthi ube lempilakahle. Asibuyele ndaphana ukuthi uJesu usifundisa ukuthi senze njani. Nxa uzilile akumelanga ube ngumuntu lwana osukhamba usumemeza ebantwini, ha mina ngizile ukudla kwesikhathi esingaka, ha mina ngenza into ezingaka, ha mina okokuzila ukudla vele yikho kwethu thina. Ungayenza njalo umvuzo wakho usuwutholile khonapha ebantwini, abantu bemangala ngendlela othandaza lozila ngayo ngoba uhamba utshela abantu. Kodwa uJesu uthi yenza ngale indlela akwaziwe nguNkulunkulu kuphela amalanga akho lokuthi kwenza njani. Yebo, kwezi sikhathi ungakhuthaza omunye umuntu lapha nalapha, kodwa ukuthi uhambe umemeza umhlaba wonke ukuthi wena uyintshantshi yokuzila ukudla, Jesu uthi ungayenza njalo umvuzo wakho usuwutholile khonapha. Asinanzelelenini ngalokho-ke bazalwane.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, igama likaJesu siqinise ngale ndaba yokuzila ukuze sikwanise ukukwenza, kuletha inkazimulo kuwe. Thandazela bonke abazangena kulesi sikhathi sokuzila, baqinise moyo oyingcwele, ubatshengise ukuthi lo lalo angazila njani entweni ezaletha inkazimulo lendumiso kuwe, njalo le mthandazo yabo Baba uyiphendule ngegama likaJesu. Siyathandaza, amen. Asihlanganeni balaleli bami ngesikhathi esizayo.
Inkosi kumfundisi uSeni Sifanda ngokusipha uhlelo vusela umoya. Kwezemidlalo uEzra Chisa Sifanda uxoxa lomdlali wecricket uChristopher Mpofu. Yena oke wadla uBhedu eminyakeni esanda kwedlula edlalela iqembu lesizwe elamaChevrons.
UChrissy uthotshelwe yingwe ngomnyaka 1985 ePlumtree Matheland South. Ekuzalweni kwakhe akekho wayekwazi ukuthi uzaba ngumdlali obukhali kwikhilikithi, yona ebisaziwa njengomdlali wabamhlophe kuphela eZimbabwe kweminyaka eminingi. Nangu elonda imbali yakhe.
Ngazalelwa ePlumtree lapho engenza khona izifundo zami eziqala kugrade 1 kusiyaphelela u7, ngasembuya koBulawayo uqala form 1 ngaze ngaqeda isikolo sami koBulawayo. Ngakhulela eMagwegwe lapho engangifunda khona eMagwegwe High, labaningi bangabe kwazi lapho kwafunda khona uBenjani Mwariwari, so isikole engakhula engafunda kiso.
UChrissy uthi umdlalo wekhilikithi wayengawazi ebutheni bakhe, kodwa uthe usungulwa esikolo sakhe weqela phezulu wawufunda wahle watshengisa impawu zokuba yintshantshu.
Ngangu-form 3 kodwa singathi first team eMagogo ngayiqala ukuyidlalela ngu-form 4, yikho engahle ngabe ngu-captain. I-cricket kwangasontwe esegazini lami, mina ngangithanda ukwenza i-athletics, ukugijima, izinto engangizenza engangizithanda. And then cricket ngayiqala okulate. Ama-team engadlalelayo ngadlalela oNizimbabwe national team, and then ngisokwalesi sikhathi nje sengijiwa kwe-national team, ngithola isithuba lokudlala eKenya, ngathola ithuba lokudlala e-India laseQatar. I-manage ukuthi ngidlale labathi World Giants, most of ama-players adlalela ama-national team abo, ngabe ngiwaba abakhethwa from eZimbabwe.
UChrissy udlalele iqembu lama-Chevrons kumncintiswano etshiyeneyo, njalo uthi ukhona umdlalo angeke afa awukhohlwa.
Ngidlale ama-World Cup for Zimbabwe ama-T20 angu-2, ngakwazi ukudlala i-World Cup ama-50 over angu-2, njalo yinto engijabulisayo. Maningi amagame engathi ngeke ngakhohlwa, ngathi enkulu kakhulu ngadlala size sinqobi Australia sidlalele South Africa ngo-2007. Yili game engathi leli li-one of amagame engalithakazelela kakhulu.
Iqembu lamaChevrons lake ladla uBethu lidlala okwezinga eliphezulu kodwa kulezinsuku lidliwa njalo nje ngamanye amazwe. Kambe uChristian wabala incazelo na?
Kunzima sibili kwafana bebengadlali kuhle. Ngathi umdlalo wonkono ufuna ukubekezela and ngathi bayobiza ngesikhiwa bathi determination and yikho lokho engifisa kubana ngaba bengabe lakho kakhulu. And lokulwa ukwanisa ukuthi uzilwele uzimele ngikho engibona ngani ayisibindi sokuzimela abakabi laso ngithemba ukwana kungabe kuqhubeka kulunge kodwa eyi kuzathatha isikhathi kufuna labalandeli also bezange ukubasekela abafana.
UChrisis wathatha umhlalaphansi kuqembu lesizwe kodwa lokhu edlala ikhilikithi ekwele India.
Ungathe siya ngenza okuningi lokhu engidlala but like mengisitsho ubana ngidlala abathi i-Legends League okwamanje ngidlala e-India lamathimu engiwadlalelayo like because ngathi okwe-international sengishile kudalwa ngabantu abaningi abanye awufana labo Chris Gayle, Harbhajan Singh, Suresh Raina abaningi ase-retire international cricket kodwa kukhona i-league abathi i-Legends League so yiyo engiyidlalayo. And okunye engikwenzayo kukhocha kuba ngu-assistant coach we-Tuskers ngapha koBulawayo.
Njengomuntu othanda kakhulu i-cricket uChris uthi uzaqhubeka edlala lo mdlalo athiye kuphela nxa umzimba ususala. Imele 7 igama namu ezwe Jesus Banda
Zimbabwe
siziphethe ngodaba lokuzilibazisa sihamba lomculi ozibiza ngo DJ Ma 12.
Ngizothanda ukubingelela abalaleli igama lokuzalwa uThwele Indlovu phuma ePlumpt esigabeni saseMacingwana uDJ Mathofu on stage. Umusic ngiyokuqale ngo-2020 ngadropa EP eyayinama-track angu-8 ngabuya ngo-2021 ngadropa ama-single track nango-2022 ngadropa ama-single track kwabuya ngo-2023 ngadropa ama-single track ngisebenzisana no-DJ Ace Carter from Epic Falls.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abangathanda ukuthenga umculo wami, umculo wami okwamanje besidala ufayi kuba digital stores kodwa uzoba khona kungekudala. Inamba 064 727 1616, 064 727 1616. Mangabe uselizweni lase-South Africa yikho lapho engicula ngikhona.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Abalandeli ngibathembisa ukuthi sizozama ukuhlala ukuqhubeka sibanikeza umculo esicela kibo noxhaso lwabo ngoba ngaphandle kwabo asilutho.
DJ Ma 12 esigqibela uhlelo lwethu. Asidibaneni kuhlelo lunye njalo kusasa. Olivalelisayo uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.